Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 3 kuNtulikazi 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awunjabulisi ngoba lamane lokho ngihlophele. Ngikwazi ukuthi kwabami umphumamani nawusafika kumbe lokho engabe ngisakashona kodwa ngangiyakwazi ukuthumele na kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlodi.
Bakhala abantwana abalabazali lezinye izihlobo ezabulawa ngesikhathi sombukazwe wekukurahondi.
Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale esentweni zombusazwe. Ilungelo elilalo lancane ngezikhipha abanye lilala ezizibhokile.
Induna lezakamizi zesigabeni seGwanda North zithi kumele kuqhutshwe ukhetho olungeladlakela lonyaka. Kuqhamuka udlakela kwezombusazwe eChipinge eMashonaland West. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekuqhamuke udlakela lwezombusazwe eChipinge East leHurungwe eMashonaland West lapho kutshaywe kwalinyazwa abakubandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Kubika uMavis Gama.
Omunye wabatshaywe kabuhlungu ngumnumzana Caleb Chenjerai Dloko okubandla leTCCC kuward 13 eChipinge East. Abanye abatshaywe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla elibusayo ngumnumzana Knowledge Chigoma lomnumzana Solomon Ndoroye Ruizi abahlala eHurungwe bathi batshaywe kabuhlungu bekhankasela ukhetho olukhulu oluzayo bese Ngoreja Doro Business Center. Bathi babikele amapholisa ngokubehleleyo. Udloko uthi utshaywe kabuhlungu eChipinge.
Sikentam ndoba bakazondi bata mushoti ngatiende naye uvandisunga makhafsi uvandisa
vangibamba besithi bahambe nami vangifaka izankosi vangiphosela emoteni owangifaka izankosi nguChristopher Matambo weward 18.
Undoro yeRwizi laye ukhuluma ngokumehleleyo.
Chairperson weZANU-PF vanoitwa Phemo Ngwangwara ndobva asvika achingondi
umgcini sihlalo weZANU-PF uPhemo Ngwangwara wafika wangihlaba ngempama ngaswela ukuthi wayengitshayelani.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lodlakela lesikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi othe ubambekile lamhla ngenxa yemihlangano embalwa eHarare. Umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCCC, uthi kuyadanisa ukwenzakala eZimbabwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka.
Ngoba uPresident Mnangagwa izolo lokho edetshela abantu ngapha eMandebeleni eKezi esithi abantu abakhampeni ngokuthula, yena ufuna ukuthula. Sesibona ngani hatshi umekhombela kwesandleni senxele uyabekhombela esandleni sokudla. Umuntu omdala katsheli kahle amabutho akhe noma ama-members akhe ngoba benza izinto ezingahambelani lokulaya kwakhe.
Umafa uthi udlakela kalusoze lusize ngoba abantu bayakwazi abakufunayo.
Amasotsha, amapholisa, ama-CIO, amateacher, amadomeni, abafundisi, abantwana bezikolo, abazali. Akula ngitsho lo muntu yedwa ohlezi kuhle ngaphandle kwabangcusana abakapula izinto ezingasozabo.
Umongameli Emerson Mnangagwa ngempela viki utshele izakhamuzi eKezi ukuba kumele abantu eZimbabwe beqhube ukhetho olukhululekileyo.
We bring peace, we brought peace, we shall maintain peace.
Siza ngokuthula, saletha ukuthula, sizoqhubeka sinokuthula.
Kodwa umnumzana abekezela gumbo ingcwethi yecubungula ezombusazwe ekunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi akumangalisi ukwenzakala eZimbabwe.
Nxa sikhangele ama-incidents la ayenzakalayo ayi-violence atshengisa ukuthi iZANU PF endala lokhu kungatshintshanga. Ukuphuma ukukhitshwa kwayenza umgabe kwakungakhitshela ukuthi bamkhiphela ukuthi mubi, kodwa kwayekubangisana izikhundla kuphela. Kodwa iZANU ilokhu iyona liyana iZANU eyayenza ukuthi iyaginya unkomo lezaphu after amaNdebele amaningi esebulewe nge-violence kubangwa amavoti. Lokhu kuyiyona le iZANU PF silayo namuhla. Enengi maswabi ngoba sokuye eqelela kubantu abatsha.
Kuvame ukuba lodlakela ngesikhathi sokhetho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Izakhamizi lenkokheli zomdabu eGwanda zikhuthaza abantu ukuba bekhankasele ukhetho oluzayo ngokuthula njalo bengavotelwa abazamemethekisa udlakela. Lokhu kusekelwe ngabancintisa kukhetho lolu, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni oqoqwe yinduna uMathema abalisa lezakhamizi eGwanda North, lapho ababize bonke abazaphatheka kukhetho. Labo bakhuthaze uZulu ukuba akhankasele ngokuthula ukhetho oluzaqhutshwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Umnumzana Justin Majale ozancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende esigabeni seGwanda Chitaudze ekubandla le-Citizens Coalition for Change uthi akumelanga abantu batshotshozele udlakela.
Yiloko kwakukhulunywa ngomunye ukuba le-rule of law. Siyekelani ukuhlukumezana, sibe le-discipline. Konke okunye will fall in place. Abantu bayesaba bamabhizinisi ngenxa yokuthi akula rule of law. Bayiphandle. Abaphandle bayesaba ukuinvestela ezizweni ngenxa yokuthi kulobudlwangudlwangu. So ekugcine ngenxa kunjalo vele imali iyabalela.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dalubuhle Maphosa ozancintisa kukhetho lwamakhansila esimbumbumbu kuWard 7 ezimele othi kumele abantu bebambane ngesikhathi sokhetho.
Ndawonye sibambene njengefamily, njengemuli, njengoWard 7, njengeGwanda North constituency, ukuthi sinjani sithuthukise indawo yakithi, sithuthukise ukuqalela inkhangelo yobana kulama-key systems, izinto ezizo ezikhangelela ukuthi yizo ezimqoka empilweni yethu njengabantu. Kakhulu sikhangele ezemfundo, education, nanjo ukuthi education eqaleni singathuthukisa kanjani kathi izikolo zakithi.
Unkosikazi Josephine Singo obemele usazini Ngwenya owebandla leZANU PF uthi kuqakathekile ukuqhuba ukhetho olulokuthula.
Naka ngiyali ukuthi sihlangane lomuntu nakathe sokhe siqhebaqhebana lapha labanzani bami lalemphakathi labesisi angazi bona undeibabangafuthi sihlangane hayi mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Ngqabutho Maphosa, umhleli webandla leMthwakazi Republic Party.
Lapha zaqala ukuxolisa kakhulu ukuthi umuntu obemele enqameni abezekhi kabazange basiphathe kuhle, bazenzela umathanda lalabo abaphilisana labo. Xa sisiyangena ezekhi ukuthi apase kumbe ahlolwe ukuthi uyaphumelela yini ukuthi azosimela lapha, kwatholakala ukuthi ibizo lakhe kalikho lapha. Kodwa-ke lamhlanje njalo silaye umqondisi Ndlovu, ngibone ngathi ngu-21 nxa ngasayenza iphutha khonapho. Uye nguye ophumeleleyo ukuthi angene.
Induna uKhulumani Mathema laye ukhuthaze uZulu ukuba abe lokuthula ngesikhathi sokhetho.
Traditional leaders must not be members of any political party or in any way participate in partisan politics.
Right. Ababusi bomdabuko kakufanelanga batholakale besentweni zombusazwe.
Ilungelo elilalo lanqalile ezikhipha abanye lilala lizigqokile. Ilungelo leli lizigqokele ize liphelazo phandle lingabonakali lizigqokile. Nalakhipha se-political party. Le khadi alilalo.
Ubudlwangudlwangu sebuqalile ezweni obuphathelene lezokhetho. Umongameli Emmerson Tambudzo Mnangagwa usekhulume kaningi ngokuthula ngesikhathi sokhetho olukhulu oluzayo. Kukhanya engani abanye kabamlaleli ngitsho lakancane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 iseGwanda esitezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
ukuxoxozela lokufuthelana kuyaqhubeka kubandla le-ZANU-PF le-Citizens Coalition for Change elowagweru kobulawayo lakwezinye indawo zelizwe, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Bayaxabana abazancelisa kukhetho labathiwe phandle kwalo esigabeni selowagweru lezinye indawo, lapho abanye abathi kwenziwa ikwehluleka kwamabandla amakhulu ukukhetha kahle abazabamela kukhetho oluzayo. Kanye njalo abathi kukhanya engani okunye kubangelwe yinhlanganiso ye-Forever Associates of Zimbabwe edlana namapolisa ensitha awe-Central Intelligence Organization. Kobulawayo angabasangenanga ukuthi bancintise kukhetho bebetshengisela emahhofisini e-CCC besithi baqilwa inkokheli. Umnumzana Marcel Hlalo ubefuna ukuba ngusenator.
Wanjele ukuthi angiphuzile sebefaka umuntu.
Nkosazana Sithabile Sibanda uthi abe-CCC abakhethwe kabaziwa.
Okwethu akukhanyi kulubulawayo. Kuthethwa abantu esingakwaziyo.
Osakhulayo webandla le-CCC uThamsanqa Ndlovu uthinga akazazi.
Sithi abame abasebenzela ehofisini ngoba ngabathengisi bathola imali zefazi zisebenzi. Angazi imali zefazi esezisebenza.
Obekufanele ancintise esigabeni seNtumba neNjube edalela ephalamende emele i-CCC. Uphasa Tshawana Mjathi wasekhitshwa igama lakhe ungenasizathu ucela ukuthula.
Siyathemina ubulawayo abe ngubulawayo omuhle, ubulawayo lothando, ubulawayo lokuthandana, ubulawayo obambeneyo. Izihamba liye campaign ye-CCC ukuthi ujahaye ngaphi.
Ukudonselana kubasekeli bamabandla la bonke bakhala ngofanayo kuyaphambili anxa ukhetho olukhulu lukancwabakazi solusondele. Esabelweni seVungu abahlalile abasekeli bamandla le-ZANU-PF bakhala ngokuqilwa kwamelungu abo edalela ephalamende abathi ukhitshwe yifazi yafaka umuntu ongayisuye walesi sigaba. Ukazana Shamene Mpofu ngomunye wabazonde okwamagama.
Kubele kumenemene okube khona unanamhlanje imdubo wawadi yakhala la mawadi wonke nje akhona jikelele ayakhala ngobu kulimbane obube khona phakathi komavoti la abe khona. Silezinyembezi ezinkulu kakhulu asikwaziya zesulwa ngubani ngo-MP wethu ohlulizwe wakhishwa esihlalweni. Yebo, besifuna ukuthi siyithathe size ku-CCC kuye nalowo okwanise ukuthi athole ama-chance okungena.
Omunye okhala ngofana umnumzana Thebula wasemambanjeni.
U-Omega Sibanda ube yindoda akadizama ngoba nanku amarigeshini asisalile ndlini nambondi kusabhutsha lokhalami.
Kukanti abe-CCC kulindawo labo basola ozamele leli bandla eVungu ukhetho oluzayo. Unkosazana Lorraine Pepe bethi kaziwa ngabantu ngakho-ke uzadlisa leli bandla. Unkosazi Grace Chuma uyakufakaza lokhu.
IZANU iyathatha vele, iyathatha kubu-MP lapha, iyasithathela ngoba ngani umuntu lo ongenileyo besingamthakazeleli. Hayi, besingamthakazeleli sibili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Osalo Siziba uthi inhlanganiso yefazi esebenzela i-ZANU-PF yiye edale ingxabano kubandla lakhe ngenxa yokuthi iyesaba ukuthi ibandla elibusayo lizanqotshwa kukhetho oluzayo.
Ngenxa yokwethuka-ke isivunguvungu esibuyayo esenguquko, iZANU yabe isiyafoja ama-signature kulabanye-ke abanye kabengasikho kunhlanganiso yethu abathi bayi-CCC abameli i-CCC. Kubana indaba yokufoja icala elizweni leZimbabwe, yikho sibaripotile emapoliseni kulaba abangenwe entweni ye-ZANU-PF. Landelani umthetho ngoba uzalilandela kusasa.
Umqondisi wenhlanganiso yefazi umnumzana Khuda Msaka usanda kutshela i-Studio 7 ukuthi inhlanganiso yakhe kayilani lokwenzakala ku-CCC lamanye amabandla njalo lakuZimbabwe Electoral Commission.
Ifazi ayizange ithathe i-voters roll, ifazi ayizange ingenele umsebenzi wezekhi, ifazi iyenza umsebenzi wayo okukampenela i-ZANU-PF. So ngakho-ke lokhu ngamangala isaza ukubana ifazi yezalana. Ukhetho nokhetho siyakwazi ukuthi abantu be-opposition bayaphuma le zinto ababemele bekhala ngazo ukuthi bethi hhayi lo nyaka ifazi ezenza ukuthi bedliwe, bona bekwazi ukuthi bayadliwa.
Akwaziwa ukuba kuzohamba njani ezigabeni eziningi lapho kulabantu abahlaba umkhosi ngalabo abakhethiweyo uba bamele amabandla abo kukhetho olukhulu oluzayo. Ngimane Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Abantwana bababulawa ngesikhathi sombhuqazo wekukurawundi yetsholojongo umnyaka ka-1983 bakhala kakhulu ngesimo sobuyanga abaphakathi kwaso kanye lokuswela impumulo kulandela ukungcwatshwa kwabazali babo mahlayana. Kubika kunokuthaba Dlamini.
Inzalo le kanye labasilayo ithi ngalezi zizathu zokungazi lapha abangaqonda khona ukuthi bathobe amanxeba adaleka ngokubona abazali babo besifaka buhlungu. Mhlazi kunhlola nje 28 ngomnyaka ka-1983 impilo yabo kayihambi ngemfanelo. Baveze lokhu ngeviki ephelileyo ngesikhathi inhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group le ibhetho likaZulu ibeka ilitshe lenhlonipho lapho okwangcwatshelwa abayisithupha ngemva kokutshiswa kwabo ngesikhathi umbhuqazo wegugu rawundi yesigabeni sesalankomo. Umnumzana Nhlanhla Mlilo osele minyaka engamachumi amahlanu lantathu 53 yokuzalwa uthi impumulo kayitholi ngesiga asibona ebulawelwa abazali bakhe kanye labomakhelwane abachiselwa ezindlini yi-5th Brigade.
Awunjabulisi ngoba lamanje lokhu engihlupheke. Angikwazi ukuthi ubabami umpumamami nawusaphila kumbe lobe ngabe ngasewashona kodwa ngangiyakwazi ukuthi ulele ngabo. Kodwa kwamanje ulele nje ufana lomlotha.
Unkosikazi Ntombana Sibanda osele minyaka phose elikhulu 98 uthi ukhumbula mhlophe konke okwenzeka ngalelo langa kodwa yena uthi waphunyuka emlilweni lo ngokubulala umgubazi uthi igugu rawundi yayithumba njalo ibulala sigaba ngasinye ngasinye.
Lapha kwendini sachiselwa phakathi ngathi zikhewu asikwamuleni umgubazi lo sibe sidubule phansi. Saphuma lozikhewu labanye omama laba abanye badutshulela phandle la abachanga endlini badutshulela phandle. Sabaleka thina lobozikhewu onamphathi saphuma sabaleka. Azange ukuthi kukhona umuntu wakwama basale besifo babazala khonapho.
Amazwi akhe agcizelelwe ngunkosikazi Julia Sibanda oleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 othi labo bafica sekulucaca esalankomo lapha izakhamizi lezi kugoqela insane ezachiselwa khona labo bathatha bayalondoloza okwakusele ncwaba linye. Uthi babebulawela ukusekela izaphu kamuyi uJoshua Nkomo.
Basitshela ukuthi abafuna izaphu babame ngapha. Abafuna izani kwami ngapha. Salayiniswa, salayina. Ababe sasikuzapho, sasibaningi. Saba baningi, abezani baba balithwana.
Loba nje umuyi uRobert Mugabe owaye ngumongameli ngalowo mnyaka engazange axolise ngalesi sehlakalo. Umholi wenhlanganiso yebhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo uthi uhulumende kufuze athole indlela zokwehlisa ukudabuka kwabantu ababulalewela izihlobo labangane ngesikhathi sombhuqazo wegugu rawundi.
Ngemva kwesehlakalo lesi bawelwe yibuyanga obethusayo ngoba kwathi ngemva sokufe abazali abanye babe bancane baswele abantu bokubahambisa ezikolo. So abasafundanga okuyanga esekufisa ukuthi kwenziwe sifisa ukuthi ngabe uhulumende uyenza into umbhuqazwe ube yinto eyi-national subject ukuze kungaphindi kwenzakali futhi njenge esikubona kusenziwa iRwanda lamanye amazwe.
Amazwi kafuzane alekelelwe ngumnumzana Wilbert Mandinde ongumqoqi wenhlanganiso ye-National Transitional Justice Working Group wathi ukufakazi bokwenzeka eCholocho buyadabukisa.
We see names of women and babies. What security threats did they cause?
Esikuzwayo ukuthi ukubulawa kwalaba kwakuyisizathu sobudlwangudlwangu ababebenza. Kodwa nxa sibona amabizo alaba elitsheni, sibona amabizo abesifazana kanye lensane, yibudlwangudlwangu bani ababenzayo. Umgabe wathi leso kwakuyisikhathi sokuhlanya, kodwa umbuzo uthi ngubani owayehlanya njalo walatshwa yini, kasivumelani laye. Ngoba kwakuyisiga sobuqili.
UMandinde uthi ilitshe leli lizaba yisikhumbuzo njalo uthi kuselabanengi abafuze bakhelwe kulendawo lelupane. Umongameli Emerson Mnangagwa Nyakenye wasungula umbuthaniso wezinduna zeMethebelele North leMidlands wacela ukuthi kuqale ukuhlaziya udaba lwegugu rawundi olwabulala abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000. Inani labantu ababulawa igugu rawundi lethulwa yinhlanganiso ye-Catholic Commission for Justice and Peace lezinye. Umnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesabelo seMathebelele North, uthi kunengi okuza kwenziwa nguhulumende mayelana lombhuqazi wegugu rawundi.
Sesingatshelwa yilokhu zini, sesingatshelwa yizinduna ngoba sekukhokelelwa ngubabutsha Rumbira lezinduna zakhe le Council of lokhu zini ezama-chief. Upresident wathi thina ama-politicians should be out of these things ama-traditionalists they should do that.
Umabhalane omkhulu kuhulumende obona ngezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende ufisa ukunika ama-birth certificates lokunye izihlobo labanye babo ababulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugura Wundi. Ngimele iStudio 7 ngisecholocho nginokuthaba Dlamini.
Songena kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukulwa phakathi kwamabadlali benguqu abesifazana kule South Africa kwenze ukuba inhlanganiso yenguqu yakulelo lizwe isebenzise emidlalweni ye-Women's World Cup abadlali abangaziwayo abagoqela kule minyaka yokuzalwa elitshumi lantathu, 13 years. Umongameli Joe Biden ukhangelelwe ukuba uza kothekelela amazwe atshiyeneyo lapho azakhulumisana khona le nkokheli yezwekazi le-Europe ngempi ekwele Ukraine. Ingcweti kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuba abantu abathatha izidakamizwa behlanjululwe igazi labo ngendlela ebizwa ngesilungu ukuthi i-detoxification, kubika uMark Peter Ntambe.
Ingcwethi zezempilakahle zithi noma bekhona abenelisa ukutshiyana lomkhuba wokuthatha izidakamizwa empilweni ukuze impilakahle yabo ibuyele esimeni esihle, kumele beyenzeke i-detoxification. Enye yalezi ngcwethi uDokotela Nkululeko Dewa ophatheka kumisebenzi yokulwisana lezidakamizwa uthi lanxa kulalabo abalokuzinikela bengakaphazamiseka kakhulu yizo izidakamizwa, kuqakathekile ukuthi bekwazi ukuba uncedo luyadingakala olwe detoxification
ukwenzela ukubana bakhuphe ama drugs abe still phakathi kusystem yakhe, ngoba so far abantu that have quit, they've been found to have traces of drugs in their system so many years, 3-4 years still elokhu ezwakala ebonakala ekhona ama drugs. So there's a chemical reaction iyabenza ke i-chemical reaction leyana yenza ukuthi ama-drugs abe stored kuma-fatty tissues. So abe lokhu ekhona ama-drugs system yalo.
Uqhubeke echasisa uDokotela Dewa ngendlela ezisetshenziswa ukunceda abayabe behlangana lobunzima ukudalwa ukuthatha izidakamizwa lapho sebefuna ukuthi betshiyane lalo mkhuba.
Ngabe under uDokotela ama-drugs athatha a minimum of 2 months ukuthi aphume kusystem ku-detox, but also there's another program eyayimele yenziwe iyokulungisisa ingqondo, because i-addiction yenza ukuthi umuntu a-rely kuma-drugs engqondweni yabe engasazibone engaphila engela ama-drugs.
Osakhulayo ephatheka emkhankasweni wokukhuthazana nabontanga ukuba batshiyane lo mkhuba wokusebenzisa izidakamizwa njalo ekhokhela inhlanganiso ye-Young People Mental Health Trust, uTawanda Murepa uthi ukulingisela abanye i-peer pressure lokuswela okungcono okokwenza empilweni ngokunye kokubabangela ukuba kube nzima ukuba abalomkhuba lo betshiyane lawo, kodwa lona usizo lukhona.
In the rehabilitation that are there, listen, with Ingucheni, with Annex, with Parinato,
eziningi ezikhona ze-rehabilitation ezihlanganisela iNgutsheni, iPharenyathwa, iNgomahulu eMaswingo leGweru Provincial Hospital zindawo ezalungiselwa abantu abagula ngengqondo, hatshi i-rehabilitation yama-drugs.
Uthi ngalokho abanye bagcina sebesala ukuthi beyophathiswa ngabezempilakahle inkanti kungesabisi, ethi abazali ababona abantwana babo benalolu dubo kodwa bengafuni ukuthi-ke baphathiswe ukuze luphele, balakho ukudinga uncedo lwamapholisa beyophathiswa. Omunye njalo osakhulayo uNoleji Mpembe okhokhela imisebenzi kwinhlanganiso elisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa eZimbabwe Civil Liberties and Drug Network uthi sebesungule uhlelo oluthiwa Support Don't Punish Campaign.
So the Support Don't Punish Campaign is like
sithi asinikeze usekelo kubantu abaloduko.
Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Cricket linikelana kusasa leScotland emidlalweni ye-International Cricket Council World Cup Qualifier kobulawayo. ELiZimbabwe kumele linqobe emidlalweni lo ukuze liyedlala emidlalweni ye-World Cup kwele-India lonyaka. Sixoxe ngodaba lolu lothandazana izimbwa ingcwethi kwezemidlalo.
Indlela le iqakathekile okwamagama lapho izaphelelana khona leqembu leScotland, ngoba nalo iqembu leScotland likhangelele ukuthi lingaphumelela libe selisiyadlala e-India lapho kunemncintiswano we-World Cup okhona. Okuqakathekileyo kithi njengabeZimbabwe yikuthi uma singathola ithuba lokuwina lokhona abathi yi-toss, sibayekele bona baqale ukungena enkundleni babhethe thina sesesigcina, ngoba nxa kusagodola kunzima ukuthola ama-runs, kodwa ina ngalingathi li-chiefs kungasinekisa ukuthi sithole ama-runs okusingasemini. Ngakho-ke ngenye into eqakathekile. Okungabe kwasiphambanisa mhlawumbe nxa sikhangele ukunqotshwa esakwenziwayo yi-Sri Lanka ngesonto ukubana kube ngesikhathi sokulungiselela imidlalo le, kodwa iqembu lakithi alibuyanga ukuthi lizojwayela iy'nkundla zakoBulawayo lidlala nePakistan. Ngabe babebuye bazodlalela la okwakhathi i-Sri Lanka yona ibidlala imidlalo imincintiswano yabo yokuthi bakhwalifaye kube dlalela koBulawayo. Ngakho-ke besekujwayela iBulawayo ukudlula thina abaninga. Ngakho ngokunye embona ngathi ngabe kusiphambanisile, kodwa ithemba likhona.
Kodwa ubona nzani kuyaphumani kona
abadlali bethu labana okuthiwa ngama-batters esinanzelela ukuthi hayi nxa uRanza loShane Williams loCraig Evans uma bengasancedisanga isizwe, abanye laba ungathi kuyabehlula. Ngenye indawo okumele siyinanzelele yena leyana ukuba siyithuthukise. Okunye okuqakathekileyo yikubana naba abethu okuthiwa ngama-bowlers labo bangathi isizwe sakuthi abadlali njengokukhangelela ukuthi bebezakwenza, ngoba ungakhangela lanxa lapha bebedlala khona le-Nepal ukuthi efika 300 itshengisa ukuthi kukhona okungenziwa kuhle enkundleni lapha. Ngakho-ke yiyo enye indawo okumele siyihlolisise e-bowling yena leyana ukwenzela ukuthi sinciphise imiklomelo etholwa ngamaqembu esidlala lawo.
Lo nguNthandazane Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo, besixoxa laye ekoBulawayo. Womanje sike sizwe abalaleli beStudio 7 kusigaba sokubilingelelana.
Ngithanda ukubingelela ubaba wami ongizalayo endaweni yaseVictoria Falls eJambesi, ubaba uMpofu. Ngibingelele nomama wami ongizalayo, umama Madube eBH 127. Ngithi ngiyanithanda bazali bami, sengathi uNkulunkulu engangigcinela lina ingakhokhobi. Ngibingelele abantu abami laphana emzini wami, uMdumiseni, uSibusisiwe, uRyan noSiphesihle. Ngithi lifunde bantu abami, impilo yanamhlanje yisikolo. Ngibingelele zonke izakhamizi, omakhelwane bami laphana esigabeni ye-127. Ngithi ninjani izihlobo zami. Ngiyabonga Studio 7.
Inkosi namadlahluma, ngihlala ePlukwane eSouth Africa, ekhaya eZimbabwe eFlabhuzi. Ngibingele umamami uNakholeni uMancube, ngibingelele uSichelesile Ncube unkosikazi wami, ngibingelele abantu abami uAndile loBayanda lomfowethu uWilson Chuma loDebra Sibanda loMelusi Chuma loMeluleki Chuma.
NginguBrighton Nyathi, ngihlala kuEvunku kulo eLwagwelo kuwat 8. Ngithanda ukubingelela ingane zami uWashington Nyathi, uPriscilla Nyathi, uBrighton Nyathi, loLetwini Mariso unkosikazi wami. Ngithande nje ukubingelela uVumo Chuma, Misheki Chuma, Mavis Chuma, Zebhedi Chuma, lokhansela wami uVenenzi Yamagama, ngingamkhohlwa. Ngiyabonga lani basakazi, ngithanda ukulibingelela ngalesi sikhathi. Ngiyabonga kakhulu.
Yilabo-ke ngabalaleli beStudio 7 abakade bekhuluma lathi lapha kuLaptop sikhuluma ngezomnotho. Siyokuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ngoluvalisa ngomthembo sithoba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.